ama-commissions angu-5 under i-constitution yethu. Kune-National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Human Rights Commission. Ama-commissions lawo kumele asebenze. I think i-constitution yethu yaqalisa ukusebenza ngo-2013. And thina njengehlanganiso siyawarried ukuthi i-commission esebenza ngabantu abahlukumezekile in past electoral violence through torture ayisebenzi even up to now. So thina njengehlanganiso sijisile ukuthi sifuna ukuthi i-NPRC yangkhona isebenze ukuthi abantu bahlukumezekayo bathole probably i-justice. Nxa kuley'ndawo zokuthi abantu bangikhona kulama-processes amaningi, for example kule issue yokuthi abantu bafuna probably ama-reparations, truth telling etc. So thina njengesihlanganiso funa ukuthi nxa sikhangelana le-International Day in Support of Victims of Torture uhulumende sifuna ukuthi i-NPRC kule progress yini, why i-NPRC ingasebenzi up to now. So thina njengehlanganiso we are worried ukuthi i-NPRC kathe sayisebenzi and yakuthula abantu who were tortured kulama-election past election ayenzakalayo eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe ngokubona kwakho ukuze uhlelo lokuxolelana lolu luphumelele?
Kumele i-NPRC isebenzi. I-NPRC yiyo isebenza and lolu daba ukuthi kwayenzakala i-violence, abantu babulawa, kwezinto eziningi ezenzakalayo eZimbabwe in-past election. So thina our message is clear. The NPRC kumele isebenze. Kanti isikhathi sangikhona why ingasebenzi? Siyazwisisa ukuthi kulama-processes, for example kulama-consultation meetings abantu abahlukumezekayo bakhuluma ukuthi bafuna ukuthi in the bill what should be included. Thina sifuna i-NPRC isebenze, iqalise umsebenzi wangkhona.